tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulokungahambanga usuke sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku-analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka kunzima ukulihlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nje ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bavume ukuthi upresident wethu, umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezek, kodwa kuyikuthi sasibhadalile ngesikhathi thina, sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandla leli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ubekhona nangokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga usuke sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku-analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa. Lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele i-voters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe ku-polling station. But ngasikhangela i-voters roll leyi esiphiwe asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke sithi badaniswa yikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo ku-voters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe. Njalo uthi kumele i-ZEC ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station i-ZEC kumele igazethe ama-polling station mhlaka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi ngezeki bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu amatamaya ama-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Coban Madziwa owembizo ekhwekhwe loClifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Thina njengezaphu silenkinga ezimbalwa okwaqala udaba ngendaba ye voters roll okwaqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll emat south north abaningi abakayitholi emat south uqala ukuyayithatha kuyona le iviki inkinga yokuqala esibili abaningi ama candidate emaphandleni bayithola ku format ebuyibenzima ukuthi bayihlolisise
kodwa ozancindisa idinga ukumela ibandla lezanupf kobulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala ekhalakhala zikhathi zonke
hayi lawa sesidiniwe ngabo lawa kuyibo vela akulanto eraithi ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraithi ephathini yabo so bayabona sebeseyadliwa bayabona amarala ayenzakalayo ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa lezana uPF ukuthi vele ngama number bona bangeke bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zokuhlebebe le excuse lokhetho lungakafiki lokho kuyabona singabantu asebebona sebenqotjiwe haya so bantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezela abathatha serious
imizamo yokuthola umbono weZEC yehlule ngemva kokuba isikhulumeni seZEC umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye namabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kancwabakazi ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba we-Electoral Court wakobulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-Nomination Court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kwintatheli izindaba yi-Studio 7, u-Ezra Chisa Smanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise ukuncintisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission. Bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesiyedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethula kwesinqumo ngumthethwandaba we-Electoral Court, unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kankosikazi Elizabeth Valerio uvice president kubandla labo le-United Zimbabwe Alliance ureverend Frank Mhlanga uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele liyilo.
Sijabule kakhulu simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-ZEC kodwa kuyukuthi sasibhatalile ngesikhathi thina sabhatala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-system zabo kodwa ke hayi siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio ngowesifazane oyedwa ozancintisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Imele Studio 7 kobulawayo igama lami ngezwa Chisa Sibanda.
Asizweni njalo uEzra Chisa Sibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
Ibandla lesizwe Coalition for Change litshele umthetho ndaba ophezulu kobulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenzisa igama lenhlanganiso le olwama-double candidates. Esigabeni sephelandaba tshabalala sokuzancindisa uSoneni Ncube loGift Osalwe Siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankasa ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebesithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene ku-CCC.
Leli bandla lilama-double candidates la kukhansili kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-CCC obancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama-candidates awubonale ama constituencies abakuthathu bala. So achindela indlela athi elethu seli shiftwe to kusasa. Okunga ukuthi sesizangela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithini.
Kolunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula Bongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-CCC alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edala lephalamende. Umnumzana Thisen Bhatile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi lemakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu afikanga ngesikhathi esiqondileyo, kodwa hhayi thina vele silaso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Phasho Sibanda yena udinga umela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Thina amaphepha ethu abekwa ngesikhathi sibilokhu kukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi labhuzani kwenzani ukubhadala imali ufaka amaphepha?
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Kodwa ziye zombusazo umnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-CCC liswele ubukhokhelo obuqotho, yikho sebehlangana lodubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngoba kwenzakala e-court lapha angisilo gqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalijumi lambili abe-CCC bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kumbe haji. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Isigodlo someli weMelika yeRare sesikhuthaze leZimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uPamena Sithuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo seMelika iZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Pawuni yathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke. Sisaphakathi lokubuza amavenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisaka ngabantu bezana. Abantu bezana bebabaneyisibizi abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokela amakhetho. Ekuyintatheli izindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamena Sithuso, uSimba Rashe Mparanganda, loLucky Chuma, bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapilisi alapho lenza ngo-1 sabachaseka athi izintatheli izindaba lani ndinxa kingasithela nje ukuthi kwenzakalani, izi-side stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina ngikhuluma lo munye ngwanathi ingane uyakhokhela lelixuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singamukuzwisisana ngokuthi akutshengise ukuthi akhombisa ukuthi uyintatheli izindaba, uyintatheli uyintatheli, kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngithathe inyani ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card, kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase wathusha-ke iqulo nalekade behamba bebaningi vele abantu bakhona, besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi. Nangisuke ngasuka sengibaleka khonapho, ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngaleliqhubu lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sibahlani. So imisa ecina ikhipha i-statement sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile. Ukuthi umuntu onalo opostiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ngani yephu leyani i-case, but angisathola ngithuba ngoba ningade ngikwenza kusukela izolo. Nhlanhla lokuthi angangiyidla imali, kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngiyevu leyani i-case, ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli inkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube nokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikhangelane lokhetho. Bekuyikuzama ukuthi kucatshiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwani kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho, ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Selesishobhe ukuthi ungake washaya i-journalist icede ukutshela ethibeni i-journalist nawe uceda labo ubatshele ubachazele ukuthi nangonozinda. So bona into ade besitshayela yona ukuthi sidinithe ama-footage ebesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanyi kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini vele abe kusenzakala khonaphana ku-Fifth Avenue.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo, ukumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo, njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Ye, kakhulu sengisaba lokusaba, ngiyathuthumela izinto ukuthi ngikhulume khonapho. Angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi, kunje ngifuna ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafrilansela asikho akula sefit ngazi uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa ivini lakhona. U-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu, asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva ngama-civil organization lengani abalithatheli phezulu okukwenza sifile ngani sithi asisodwa mina njengamphesinali ngizizwa ngingavikelekanga. Ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu, nokusebenza ukuza enyezani sisebenze kanzima.
Lo ngulungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umomo oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaqapha umomo ukhetho luze lwedlule, bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo esuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF, bona abalilandulayo leli cala. Untu ngamele ngomo e-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okubuza ukuthi kukhangele kule nto enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kule nto enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho encindezelayo. Konke khona kuyana ngibona ngazathi izinto ekuze zikhangele, siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi bekhankase. Ubonile amarandi amanye amabandla ayavinjwa. Kuze khona kuyana ngibona ngazathi yizo izinto ezibe zivule zikhangele. Sindane emuva kube kule nto ze-registration, le nto zama-boundaries. Konke konkeana konke kule something to do with him. Ukhetho olukhululekileyo, olufair and credit.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abeZBC besithi abeTRCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yilipi?
Ungakhangela i-election yeZimbabwe isilesikhathi iqalile. Preparation land line. So if Katison Telefis Lestin, so even the early daughter. The other Zimbabwe is Makangela by the Tona is to see. And that coverage. Lamavan, Lama regional parties, and then Abu Eram MRP line in Sozap. One can avoid everything to buy Elifana, which is the Tonaga, the Shiga and Sagazwe. Lama presidential candidates are money. Abe sifisa la ukuthi tholakale enjani enika icoverage but imbona ngazathi ibandla elithola icoverage daily ngezinto ezihlukeneyo asibala ama government program kodwa ibandla kuphela libandla lezamphef.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA iBhethu likaZulu bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan, uNkosikazi Sandra O'Drake, uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan, uMnumzana William Lai Ching-che, kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans. Bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina ake komuntu ozovela kwenye indawo azisilungisele indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje siqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 kuhlanganisa imali, abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi. Sabeka imali nje akufanisa ukuthi first day sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo eziyi-8 thina singama-members ayi-8. Imbuzi zona ezisazithola kwenye isupplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi lezi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sokusakhulumisana nabadoda akusizwe ukuthi singabengatholela indawo yini njengoba ilendo sikhuphanga ukuthola. Kodwa zivekile thina la sesiveke khona yikho siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe. Zikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sicale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa. Ibuwa kothi imbuzi lezi ezinamathandabomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala mthembu i-first stage esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala sibona abantwana nje siyazala imbuzi lezi zizala amaphahla triplets kanjalo. Kangelele ukuthi izoba i-project ezobenefita kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races kanti-ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni so i-generation izoshiyela abantu abethu ingqondo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njengegeneration ekhona manje.
Kodwa ke le ndawo lapho elizwake khona kumbe lidinga iplus.
Sidinga iplus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzi lezi sazisiyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So umunye nomunye ugcine i-number of code yakwanisa ukusigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supply just imbuzi onezo zidelivery ngo-October. We have already paid part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi uma singathola isizo lokuthi singathola into i-land, into efana ne-plaza nje lengaba i-plot elikhulu elingakhonsa ukugcina into ezingangembuzi, singakhola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithola abantu abangakhangela imbuzi zethu. Ninge nama-supplies abantu abangaba bethengisa ukudla kwembuzi okufana notshani, ama-goat meal, ihlelo lwethu luqhubekele phambili.
Ye, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into ehle kakhulu. Into ehle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi Dube. Wabona abantu abafana nama-China nabantu laba abayenza makula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakweziqine Dube ngoba imbuzi idla and it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idle into ephezulu efana nokubona ifikelela meva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube. Ungadla inyama yembuzi ngeke uphinde udle inyama enye inyamazana.
Hayi nami ngiyayithanda kakhulu ke inyama yembuzi. No ngibonge kakhulu umlelazi ungabi khonapho kanjani?
Namanje se-England ngise-Hampshire e-Southampton. So into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa izokusinda kathi ke ma nibambene la njengoba sibaninga ngathi nikana ama-ideas and into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba sike ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu April uzenzele ndebe bathumela isite they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakujabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukujoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu then singanikana ama-ideas then can give you guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lowo ke ngumnumzana sikhumbuzo mlalazi sizalane seZimbabwe esihlala kwelebilitane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ise Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 uNcwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abayibandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.